So kwa izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani isuduka ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 2 Nkwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala, unkosazana Feresi Chakanyuka uthwaliswa avuzayo enkundleni zokuxhumana.
IZANU-PF i-leadership yabo i-survivor kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe makulama-sanctions, ngoba ama-sanctions la angakhitshwa kuzoba le-transparency le-accountability.
Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuchiya iningi lile mbuzo yokuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani.
Uyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani.
Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomthwankela, umviyo lomnyi ukwenza unamnede, ithi isifuna ukupheka iwine ngezithelo zemvelo.
Ngiyabonga kakhulu, ngithi kakhulu, njalo ngikhona abanye abadirectifiers abaqedile ukuthi lokho kusimele siyakwenza ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungangiyafikela abantu abangani abakudabulela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail kanengi nengi umnumzana Job Sikhala, unkosazana Feresi Chakanyuka uthwaliswe nzima enkundleni zokuxhumana izolo. UFeresi nguye njalo owahlulela udaba luka unkosazana Mary Mubayiwa owayethethwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Inhlanganiso yeTeam Pachedu yethule umfanekiso kaFeresi yathi abantu kumele babe mazi ngoba nguye oncindezela abalwela amalungelo oluntu. Lisiyatshona elayizolo uFeresi ubese nguye ogcwele enkundleni yeTwitter iningi limsola lisithi uyasetshenziswa njengohulumende. Kodwa abanye basole lokhu besithi ukuhlukuluza uFeresi okuthiwa yi-cyberbullying ngesiNgisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo, sambuza ukuthi uyavumelana nala labo abathi imthethwandaba isisetshenziswa nguhulumende webandla leZANU-PF.
Okwenzakala eZimbabwe masisikhangelelane lokhetho oluzayo luka-2023 akusasimangalisi thina, ngoba sekuyinjwayelo modus operandi eZANU-PF ukuhlukuluza i-opposition lokubopha abantu ibavalele ukwenzela ukuthi ithreatene umphakathi. Into esivame kakhulu ngoba udlame yiyo indlela iZANU-PF e-operator ngayo. So ukubotshwa kukaNgarivume lokubotshwa kaJob Sikhala akusasimangalisi thina, ngoba iZANU-PF ivele injalo umthetho wayo masokusiya ekhethweni kulo dlame. Sabona even ngo-2008 izidliwe laphani zanu i-MDC uMorgan Tsvangirai azawine ukuba ngupresident. Sabona udlame oluserious kakhulu ku-runoff liyana olwayenza ukuthi uMorgan Tsvangirai agcinise sithi yena cha angeke azaye e-state house phezu kwezidumbu zabantu, ngangcono angasakhontest. So yi-modus operandi yezanu ukuthi ihlukumeze abantu, i-confuse abantu, abantu bavote bethukile, ubesesaba ukubotshwa, besesaba ukutshaywa, zonke izinto ezifana lalezo. Yindlela iZANU-PF emaintaina ngayo ipower, indlela eriga ngayo lama-elections.
Manje ngokubona kwakho, uhulumende kesabi na ukuthi amazwe angentshonalanga nxa ikhangele ukuthi kwenzakalani eZimbabwe
ayaqhubeka esiba lesandla esilukhuni lama sanctions esale elokho khona ibandla lezana uPF kungani lingakunanzeleli konoko
into abantu abaningi bakithi abakithi abangayinanzeleliyo ukuthi izana uPF yiyona engingathi mina i-biggest advocate ama sanctions izana uPF i-survivor i-leadership yabo i-survivor kahle ukuthi batshontshe kahle umnotho welizwe maku ama sanctions ngoba ama sanctions la angakhitshwa kuzoba le transparency le accountability injalo abantu bezano abakufuni khona lokho so siyakubona ukwenza kwabo lokho bakwenza ngamasibomo besazi ukuthi ama sanctions azocizelelwa and abe khona ngoba yiyo vele i end result abayifunayo bafuna ukuthi ama sanctions angakhitshwa ukwenzela ukuthi bavike ngawo mabe tjontsha sizivisibonile nge gold mafia e program lenzwe yi Al Jazeera ukuthi i-leadership including yena umongameli uMnangagwa ngokwakhe yibo ababhizi beluta igolide belithengisa underground eDubai so into zifana lalezo ama-sanctions angakhishwa angeke basakwanisa ukukwenza khonokho ngoba uyabe sekulamehlo amaningi abonayo i-production ezomnotho lama-minerals ukuthi aphuma kanjani elizweni and ibona njengoba inhloso yabo kuyikutshontsha lama-minerals angeke bavumele ukuthi ama-sanctions akhishwe so kumele bayenze abakwenzayo kwenzela ukuthi ama-sanctions ahlale khona ukubotshwa lokhu okwenziwayo lokuhlukunyezwa kwabantu lokuriga ama-elections ngikwenzela ukuthi ama-sanctions abe khona ngoba yinto abayifunayo
alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele Melika. Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuthiye iningi lilemibuzo ukuthi kanti imali le vele izasetshenziswa njani. Lokhu kulandela olunye njalo uhlobo lwemali eyegolide eyasungulwa kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami kungaba ngohlelo oluhle kakhulu nxa sikhangele umnotho wethu kodwa siloduko lapha elokuthi abantu kabaselathemba ikakhulu ku-Reserve Bank abaselathemba kuma-banks laphana uzabona ukuthi abantu bagcine izimali ezindlini phansi wama-matress landa so uyabe sokumele uhulumende enze i-awareness eqinileyo kakhulu ukuthi abantu babekwazi ukuthi uhlelo lolu luzasebenza njani njalo abantu kabasoze balahlekelwe izimali zabo ngoba ngathi abantu bayebefuna ukubakwazi ukuthi izimali zabo bengazifaka kuhlelo onjengalolu ngeke zalahleka na so ngibona njengani nxa uhulumende engazama ukuthi afundise abantu ukuthi ungahamba kanjani
manje ngokubona kwakho abantu abangafinyelela ukusebenzisa imali yonale njengoba ikhanya iyabisebenzisa ubulembu i-internet kungayenzakala yini ukuthi kube ngabe emadolobheni bodwa abenelisa ukuthi basebenzise imali yonale entsha
khathesi awukacaci ukuthi uhlelo luzabe luhamba kanjani kodwa nxa ukuthi ubulembu buyafunakala sokusitsho ukuthi abantu abaningi baye bengakwanisa ukuthi basebenzise uhlelo lolu ukuthi labo bathenge besenzisa i-digital currency. Okunye njalo ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe balethemba elokuthi nxa bele cash into zabo ziyabahambela kuhle so uzabona ukuthi ku-survey enzwa nge-Reserve Bank uminyaka emine edluleyo babona ukuthi bekule mali engange-7 billion eyayisecirculator laphana kwi-informal economy abantu bethengiselana besenzisa i-cash lapha eZimbabwe abantu bafuna ukuyibona sibili i-cash so uhulumende kumele afundise abantu sibili ukuthi kungaba lezinye iy'ndlela abazisebenzisa kungaba labantu abathi bona khangelani imali ezisenza eziningi zangikhona ngezemkhathini kodwa uzabona ukuthi kule mali eningi esecirculator outside the banking system ekhona kwi-informal market iyabe iyi-cash
Alo ke ngumnomzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule kodwa sizaqhubeka sizama. Inkampani eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezigoqela imviyo lomnyi ukuthi ipheke ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ipheke utshwala bewine isebenzisa izithelo zendulo. Lokhu kulandela ukubukiswa izithelo ukubukiswa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngempela sonto. Inkampani le egcile eLupane ithi iyathokoza ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la. Amanamnede la wona asembodleleni elotshwe ukuthi mnyi juice lemviyo juice. Ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter lapho iningi labantu elibachayele ihlombe lisithi bathethe inyathelo elibukekayo kakhulu njengoba iningi lijwayele ukunatha amanamnede aphekwe ngomhluzi wezithelo zesilungu kuphela. Umnumzana Mgcini wethu Mazula isiphathamandla salinkampani uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi baqhaswa lugatsha lozokuthengisela phandle kwelizwe olweZimtrade uhulumende inkampani yeAfrican Food Revolution kunye lezakhamizi zeLupane.
Iresponse yabantu was very good. Sijabule kakhulu, ibinhle kakhulu. Njalo bebekhona abanye abe-rectifyiza abodadewethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasikela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanda babajabulela abodadewethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019. Yabo bethathe khona i-African Revolution. Thina vele besijongeka ukuthi sitraine ama-farmers ikakhulu ayelifane ngalokho sikuza kuthiwa i-value addition yesilungu. Sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular. Sasesiphathiseka kakhulu ngohlelo lwe-farmland okuza kuthiwa i-education 5.0. Sinqedakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeza ama-experiment ethu eLupane State University. Sithe sisaphezwa khonokho izinthredi yabuya layo chasa yafika i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-sodazethu ikakhulu i-chilisosake siyeza ukuthi singayisota njani. Njalo baphinga namafitala kumanye abadathi ukuthi singakwazi nokuventa into i-juice production yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe ukunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina indlela yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zeLupane in particular or emakhelelini. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo kwizakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amafederali asiphathela wona alungile akhim before singawa process. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifaki lokho kubizwa ngesikhiwa kuthiwa ama-additives. Njalo ngiye ngarevila i-secret yecompany ukuthi siproducer njani ama-juice but amafitshane kasiyifaki ama-additives siyenza ama-natural juices. Uhlelo lwehulumende olibizwa se-18 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esenzela khona siyenze ama-experiment yethu kuwalanhlawulo esiyikhiphayo. So esiyenzile ama-experiments ethu siyayenza ama-experiments njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba sipase igada lohulumente elibizwa kuthiwa yi-Zimtrade. Liyasincedisa kakhulu kunye advice ukuthi ngathina i-sport kuqale si-improve ngaphi langaphi i-product yethu yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yebo, yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-products yethu kudashboard ngoba sikhala kuma-social media lapho ukuthola uPeter nabo Facebook bekanye bewathakazelela belesifiso sokuthi bewathethe nawo manje.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwathengisa kwi-restaurant eku-Robert Mugabe the 9th Avenue yikho atholakala khona for now, kodwa kuviki lezathi bezama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mall kule shop okuzinotha yihandi okuyi-restaurant lapho kulokudla khona okuthengiswayo okudla kuthele okuthengiswayo yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleni lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya $1.
Sibone imbodlela enkudlwana zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500 mls lama-375 mls amancane, siphinde sibe lamambodlela amakhulu e-75 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silombiyo, silomnii, silomtshwankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la ama-namnet?
Amanamnet antavele elethukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamnedini, yiyo kwenza kalulwale kunambitheka okukhona.
Lo-ke ngumnumzana Mgcini wethu Mazulu, isiphathamandla senkampani ye-Veggie Geyser obexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uhulumende uthi inkulumo ebezikhona phakathi kwele-Zambia lele-Zimbabwe ziphethe ngesivumelwano sokuthi ele-Zimbabwe lingasebenzisa amanzi amanenganyana awedamu le-Kariba ukwengezelela la kade esetshenziswa okuzabangela ukuthi kube lamandla kagetsi athe xaxa elizweni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi induna yasemzingwane umnumzana Zephaniah Sigola isikhothame. Usigola ube leminyaka yokuzalwa ifika phose ikhulu 96. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, Studio 7 njani? Siyaphila thini? Angazi kumbenza zwakala, bengicela abantu iplaywe le. Isimangengilaso la. Abantu bakithi esindebeleni shua. Sokuqalisa ukuthi sekusiye kuvotweni isitate ukuthi bedinga indlela abangabambana ngayo. Babona iplani yokuthi abakuplanayo ukuyini. Sebeqalisa ukulwa ngemhlobo. Abanye ngabathi umagalela mafasibandala yeka sondebele. Abanye ngabathi umqondisela lishona. Abanye ngabathi ujoyisha umfana kankomo lo usibangilizwe idoti. Ha, matakithi. AmaNdebele umbuso asoze safa sawuthola nxasile ingqondo zona ezezi. Asoze safa sawuthola. Hayi, ngeke safa sawuthola. Umbuso yebantu nababambeneyo. Awuye ebantwini abathukana ngali ndlela shwayayayay. AmaNdebele abukeke ubekele ukuhlebana manaya hayi umhlobo omubi wabantu shuwayo amandebele hayi nanikuthiwa ngangikwazi ukuba lindebele ukuthi impembe izonganayisilo
sanibona u-Studio 7 nja mthaka zonke jikelele abulisa la umncedisi Ndlovu se-South Africa angithi ngibonge umsebenzi owenziwa ngumthakazi wonke jikelele kanye namabutho esizwe senkosi obulelane ngisibonge maqhawe sibonge kakhulu mkhulu umsebenzi nangabona uyozibona kube nama sengize ngifisa nokuthi kube namambuka la kithi abona yabo sibonge sokuzoduze kakhulu ukuthi umthakazi uzikhulule nanaba nje abenze ngathi ababoni bayibhekile nje lento le ingaphela amandla bafowethu singaphela amandla singaphela amandla bafowethu viva MRP viva siyafisa nasozibuse edabukisa ututhola intsha thina abantu abangangathi sesemazweni sesizozama amadlelo angcono kodwa kithi komthwakazi kunomnotho wonke
kodwa ube khona abanye abantu abalokho izinto yakithi ababukela into yakithi phansi bengcindezele into yakithi abantu abalabo believe gawule walawa bona lawo mafa abazemaphathini esishone afuna ukuncindezela nje into yakithi akabona ukuthi sihluphekile bangazodlala ngabantu viva amarapi viva
kum shelele hayi kumnandi madoda lapha makunje bese ngimangala into emangalisayo uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezinto esizenzayo asizazi uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition why una group criticize ilizwe usuyahleka uzuhleke labantu abaku aba oppose government liya ubahle ukuthi kanti vele lokwana sokwafa lifuna kukwenze njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yethu lomunye lomunye engena endaweni yakhe ungabi nendaba lokuthi ubani ukuwiphi ezilungu engekho ku ruling party yekela abantu lawa ngalama supporter libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi ususiyahleka ukuthi hayi lokwana kuyiphatha kukho utshele ngubani khona oku anti wena ukho phakathi ungabi uba lomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lingama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelaye nalo iphathwa kuyona ilizwe ngelabantu bonke just look at South Africa ama parties afonya angeke uzwe kumbe ruling party kumbe opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekele nabantu bezingene nema parties abafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabezifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokho akudingi wena aqhubeka ulapho khona ungalingi ukriticize iopposition then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma yokufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka asiqhubekeni singama opposition sibe nama parties zethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo thank you
yebo madoda kithi yebo madoda kithi ka studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngilingiswa mina ngibazwele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga namhlanje ukuthi khona ngile workers yey ngiyibona ngathi mina ngiqathanisa lelanga loku lama election lalelanga lekuyafanana nje lelanga lika December ikhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekhona endule emuva sasinxa usiya kukhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika ikhisimusi uyathola ukuqanda yawenda khona akusela mehluko ngitsho ukwena noma uzuthola udlala emzini wakho hlehlambe nxa futhi awusube le stress many headaches ngoba uyalokhu usensenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwana ikusasa yakho manje ekho ngithi kwangizwela ama-youth ngoba ngikhala nxa ngizwela ama-youth mina ngizwa ngikhala khona ama-youth la azaze khokhobe ehamba ngendondolo beyakwathi khuya kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa besezimaphe khona imali okuthiwa ngepentsheni abathi khona ngumdlanda igero ngesitshona kodwa laba balapha hayi inkani sibili nyala abakhuleke bencinga unkulunkulu kula lokuthi bezibambe ngezandla zabo bengxa ihlehla wombe kwaba ngcono kodwa hatshi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa ngozibani ekurholise uyayithatha ngathi imali yakhona ekuthi ekurholise hayi bakithi asenzeni asintshini ukwenza ngiyabonga
ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi themba lapho elikhona liphilile ye hayi ngizile le ndoda abantu ngu-Angiston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi yindoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi yindoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho endizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambi izano ibusa kahle yini abantu kumele bayenze njani gawule nguzile impela ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla gawule into oyikhulumayo akulona iqinisa. Ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe awe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadorobhu akulona iqinisa, ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobho, kufanele bayithathe kini igovernment eyiyo ephezulu ngitebusayo, kodwa alibanikezi imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe. Kambe amadamu lawa elikhuluma ngakhona dawule gawule liwayenze kuphi lwakhe kuphi? Ma uphuma lapho kobulawa ushiye inyama yendlovu gawule, umgwaqo lowu ohamba ngawo selulungisile gawule? Yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi lulungisile gawule? Yindlela elilungisa ngayo imgwaqo lokho elizitshaya isifuba ngakho gawule? Njalo gawule kungumsebenzi wegovernment ukuthi lilungisele abantu imigwaqo, kuyabe ingabayenzela ifavor ngendlela wona okuchaza ingathi liyenzela abantu ifavor. Akulona iqinisa lelo gawule.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 eliwathumele kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasotsha akwele Russia izolo emadabuka kusa adubule amabhomba ohlobo lwama-cruise missiles alichumi lanhlanu abejonge ukubhidliza amadolobho akwele Ukraine ambalwa. Kodwa iningi lamabhomba la alifinyelelanga ilizwe le-Ukraine ngoba avinjwe ngezikhali zokuwawisa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele-Ukraine lisithi liqoqa ukuhlasela amabutho akwele Russia athumba izigaba zalelo lizwe kumalanga amalutshwana alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tumirai Gwegwerere.
Indaba yempi yase-Ukraine ye ayikho lula nje ukuthi umuntu singathi hayi impumela izaphuma imi kanje ukuthi iRussia iyanqoba kumbe iUkraine iyanqoba. Inkinga enkulu ngempi ezinjengale ekhona eUkraine leRussia ngeyokuthi kule lizwe iRussia ezama ukuthi ithathe indawo lapho okulabantu abavele behlala khona abeUkraine. Impi ezinjalo zilenkinga ukuthi uthi khona ye uyaphumelela yini kumbe awuphumeleli. Ukhangele ukuthi khona abe-Ukraine basemzini wabo, yikho ke abalale enye indawo lapho abangaya khona nxanxa ukuthi nxa sithi khona sebehlulikwe. Okuyabe sekwenzakele nje kuphela yikuthi iRussia iyabe isiyiyo esithethe indawo lapho abahlala khona isiyibusa, kodwa bona bayabe bengayanga ndawo. Yikho ke ukuthi khona kuthiwe singathi thina ye iRussia isinqobile kule impi. Kuba nzima ukuthi sifake leso sinqobo. Ukuthi njalo sithi khona iUkraine isinqobile kumbe iyanqoba kule impi kunzima njalo ngoba engakwenza kuphela yikuthi ibe ithatha njalo lezo zigaba ezase sezithunjwe sezingenelwe yiRussia.
Sizwa kuthiwa amabutho akwele Ukraine aselungiselela ukuthi athathe ayilwisa lapho indawo abathathelwa zona. Ubona ungani bengaphumelela yini bazithathe ezigoqela iCrimea, iCrimea yona eyathathwa kuminyaka edluleyo kungakabi yimpile ekhona kathesi.
Enye into ehluphayo ngale impi ngeyokuthi khona iUkraine ayizilweli iyodwa nje noma ungakhayela ukuthi khona amazwe amaningi akuNATO bangemva kwayo iUkraine. Yikho-ke akusiUkraine yodwa elwisana leRussia. Singathi khona laba ababavele bele mpi leRussia sebathola indlela yokuthi belwisane lelokhu zeni leRussia. Yikho sibona ukuthi khona impi vele ezazivele zikhona phakathi kwe-NATO leRussia yizo eseziphumile eseziqhumile kathesi esezibonakala kundaba yelokhu zeni ye-Ukraine leRussia.
Alo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere olandela ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ese Florida ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umanji owagweba umnumzana Jacob Ngarivume walela ibail umnumzana Job Sikhala unkosazana Ferris Jakanyuka uthwaliswa nzima enkundleni zokuxhumana. Ukusungula imali entsha ethiwa i-digital currency kuchiya iningi lile mbuzo ukuthi kanti vele imali le izasetshenziswa njani. Inkampani eyiyo eyakuqala ukuhluza izithelo zeganga ezifana lomtshwankela, umviyo lomnyi ithi isifuna ukupheka iwayini ngezithelo zemvelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.